imali ezadliwa yizo ezenza ukungamembi phakabele phezulu ukuthi no asezisibe lo mongameli oyithetha oyisigebenga. Thina as umntu wase Republic Party sibhiliva ukuthi we have to be changing. Kuyukuthi umuntu imali aphiwa yidla umoyo i-$500 elobufakazi even emaloyeni esilawo kutho ukuthi not fit to lead the people, yet violated the inviolable charter of the people. By virtue of that, he has to be arrested to be in power. Ezakhethwa ngabantu ezisukume ezichayisela kumakhochepesen abazarana amafezi awebandla. Amakhochepesen lawa azasebenza lo secretary general onguye onguKhethwe Bhebhe, lo deputy wakhe uqhakathwayo, kuphele khonapho kube lo treasurer general, all ama offices angu 2, kulo secretary for finance, omele ukumobilize ama finances ayisuye ozabamba imali we ubaba ubembeke kumali. So kusiba lo ma malaja ungu treasurer general ozabamba izimali, sidlule khonapho lo baba ungabuto Mpofu onguye organizing secretary esekelwa umama uMandebele ku-organizing department. So i-committee yethu ihambe yafika kubo committee members. Kuba kumoyo sesimfake eceleni ngamacala wona lawa ukuthi yi-one kazange ihambe ku-congress, kazange yenze yonke into where he was mandated to execute ama-duties akhe as the president, yet violated i-constitution from chapter 1 chapter 0. So
kutsho ukuthi ngezinye indlela nxa selenza i-congress yena umoyo kasoze avunyelwe na ukuthi ancintise laye ukuthi adinga ukuba ngumongameli.
As a card carrying member sithi thina nxa yena elobufakazi ukuthi ulabasekeli kambe iba igama lakhe siyalifuna ku-congress, it's open for everybody. So nxa elabasekeli kufuze ukuthi sikhankase sonke lathi sinje so ngendlela hayi uyahephi ukuthi angizo lakhe ku-congress. Abantu bayala bathi ubungilimbane ubugebengu ukuthi etshone se-South Africa enza ama-fundraising ethatha imali efake ezikhwameni, abantu bathi hhayi kame eceleni. Kodwa into engifuna ukuthi ngibe clear kuyo ngeyokuthi we are fighting a corrugated system ye-ZANU-PF elama-dictators. I-Africa yonke iyahlutshwa ngama-dictators. Ungahamba kupolitiki zeMalawi abantu bake bavungama bangene e-street besithi hhayi uLazarus Chakwera angene ngoba iyi-opposition. Bengakwazi ukuthi bagrume elinye i-dictator. Asifuni komntu wakazi ukuthi sigrume elinye i-dictator elizasihlupha phambili, ngoba isizwe lesi ngesabantu. Inkosi esimhloniphayo, inkosi esiyihloniphayo ngibulelani Khumalo owenze enkulu. Laba ama-political parties abayabezama ukusebenzisa ibizo lemthwakazi imthwakazi bedinga imali, hhayi abafana nalo mqondisi moto, hhayi.